sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 25 Nhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eli China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plani emgceke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakoBulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo amanzi olwegwayi Shangani pipeline kanye lolwe Epping Forest. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe nabase South Africa abangamaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela iCOVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Lokhu kwaziswe ngumeli wele China eZimbabwe izolo. Amajekiseni alungiswe yinkampani yaseChina iSinopharm aphiwe iZimbabwe kuqala afike eHarare kunsukwana ezedluleyo njalo yiwo asetshenziswayo kathesi ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezigoqela ezempilakahle. Isipho esitsha lesi sitsho ukuthi eleChina seliphe eleZimbabwe amajekiseni afika phose ingxenye yesigidi 400,000. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wazise izolo ukuthi uhulumende uzathenga amajekiseni adlula kancane isigidi 1.2 million avela kweleChina. Kodwa abantu balokuthandabuza ngejekiseni laseChina leli besola ukuthi lilawo na amandla okuvimba imkhakha yonke yecoronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 oxoxele siphathamandla seZimbabwe Christian Alliance yona iphathisa izibhedlela ezijeneyo ngempahla yokusebenzisa ekulwisaneni legciwane lecoronavirus umfundisi Useni Sibanda.
Kuyabongeka ukuba iChina isinike i-donation 200,000 injection. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi uhulumende kumele abele plani emgceke ukuthi uyothola ngapi injection eziningi, ngoba siyananzelela ukuthi inani okumele lihlatshwe lapha eZimbabwe liyafika kubo 10 million ukwenzela ukuthi lumkhuhlane weCovid ungabi lamandla esizweni sethu. Kuyadingakala lokho abathi ngesilungu yi-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe inani elithize ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungakwazi ukuba lamandla lokubhodela izweni njalo. Ngakho-ke lokho esikhuluma ngakho kusesencane, kulutshwana kakhulu. Kuyadingakala ukuthi uhulumende kukhanye ukuthi kanti lenye i-8 million ezadingakala iyatholakala ngayo. Sizwile ama-medical aids akhanya lawo edinga emaceleni, kodwa ekugcineni umlando lo kuhulumende ukuthi uhulumende kulokuthi abemelele ukuphiwa ama-donation lawo esiChina, yena vele imali yakhe ingaphi njalo uzathenga nini okukhanyayo, ngoba nge-population elenani labantu abaseZimbabwe kuyadingakala ukuthi ngabe umpengxa esikhuluma kubo 5 million or 6 million ama-vaccine. Kodwa ukhathesi sizwa bekhuluma inamba ezingani zehlile ezingani ziphansi.
Ijekiseni yakwele China le abantu abaningi ungani bayayidondela, kuyini likubonayo njengenhlanganiso nxa libhoda lapho okuhlatshwa khona abantu?
udubo lukhona ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela izinto ezivela eChina bazesaba ukuthi into yabingaqinanga into engeke yabusakhatshana. Ikanti mbona kwama-vaccine kuyabe kwehlukile. Kodwa-ke into edingakalayo yukuthi ngabe kuba lo mkhankaso wokunika abantu ulwazi. Nxa sikhangele kulaba abahlatshwayo kathesi kuyadingakala njalo lokuthi amadokotela loduma aziwayo kobulawayo kumbe kweHarare aphume ehlatshwa, ngoba into eqakathekile abantu bafuna ukubona abantu abakwaziyo ngezinto zempilakahle ukuthi bavuma yini ukuthi abantu bahlatshwe ngale-injection yesiChina. Kanjalo-ke siyananzelela ukuthi abaningi labo abahlatshiweyo abanye bakhona ngabantu ade bekhanya besesaba, kodwa njengoba nje besebenza ezibhedlela kwezinye indawo akulalokuthi ade bengalwenza bebese bemele bathathekele injection. Ngakho-ke mbonani mina kuyadingakala ukuthi indaba leyo lwazi iqakathekile leyokuthi kuphakanyiswe amabizo abantu asebehlabile abaziwayo, ukwenzela ukuthi abantu abaningi bebe lesibindi. Nxa bengabona ukuthi awudokotela uzibani uhlabile, kutsho ukuthi umuntu uyasale eselesibindi.
Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,872 asebehlatshwe ijekiseni lokuvikela ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abayi-9,028 ababulewe yi-COVID-19 izolo elizweni jikelele, kuthi abangama-50 babanjwa leli gciwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi olwegwayi Shangani Pipeline kanye lolwe-Epping Forest. Uhlelo lwegwayi Shangani ngolokuqhelisa impompi eya edamu leMthabezi ixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Uhulumende wathembisa ngomnyaka odluleyo ukuthi uzancedisa kunhlelo zamanzi amadamu eMthabezi, insiza iNyankuni kanye leKami Aquifer, Epping Forest leRochester. Uhlelo lweZambezi Water Project yilo olubikwa lungaqeda uhlupho lwamanzi ezigabeni zeMathebeleland. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Believe Gawule utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzanceda idolobho lakobulawayo ngamanzi.
Uyakwazi ukuthi eMathebeleland region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kala konke lokhu esukwene zadlulayo kwakuthiwa i-development ingancane. So ama-project anjengalayo igwayi Shangani project leyo iqakathekile kakhulu kuregion yethu eMathebeleland, ikakhulu endaweni yamanzi. Anjengokwazi amanzi ayahlushupheka kule dolobheni lakobulawayo emsukulweni nalowo khonapho emaNdebeleni emamanzi vele ayasehlezi ekushupha. Ngawe yindlela yokugcwalisa ihlelo emarijini ngokuthi ama-project la alete intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi ayeneleyo kwakuyamanzi kuyekulesikhathi ukuthi akuye-water rationing nani into ezinzeka zimeko. So ngolu hlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu sandekile siyalwamukela yala abantu balo bonke ukuqakatheka kwalo njalo kungakhathalimatono kuyaye kusenzakala kunye emashokaleni ngaba kusenzakala emathebeleni amakhulu anjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luye phela?
Sandekile uhulumende lo khona uhulumende kamnandakho ngiyakuthembisa njalo ngiyakutela khanda kuthi kusukela kathesi lulandelele uhlelo lolwamaprojekti enala uzabona egcwaliswa amaprojekti enala ephutsha anjeabona kathesi amaprojekti anjengokuthi akhona lama osuka ebhayibhi osuyenzi amabanga amakhulu amaprojekti akhulayo amaprojekti ahambayo nala into leyazozinne khonapho sandeke izagcwaliswa nindela ubone siya phambili ukuthi imihlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane.
Hayi, uhulumende vele lomlando uhulumende umele inhlelo zemidevelopment ezikhona ezibhakeni azenzele i-election sandekela shiyo campaign i-election ingale kwakhona but kathesi izinto lezana sandekele kukhumbula ama-product class azange enziwe ixwayisha ngalashonto esungulwe kathesi lesikhathi esunguliwe njalo ugqitelezwa kwayo yikuthi uhulumende vele lomlandi ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi bekhona ebantwini uhlelo lwamanzi vele lokuqakatheke kakhulu amanzi sihlambekile kumileni labo konke kuphila nje vele ukuthi imanzi ngeke sihlambekile ihlelo siqakathekile kakhulu azimali lokukhetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwegwasha ngani kunye lezame ezora project masikhangela lezono inyamanzi lovolo kumithamanzi ngapha kuyakobulawayo ihlelo sihlambekile oluqakathekile kakhulu ukudekela kani ekhona ematebulen rigi ekhangela ezokulima kuhangele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu kibo konke sikhangela lokulima khonokho sihlambekile ukuthi siyakuza sidaleka nedati green belt manzi nxa ekhona phakathi kweshaa lokuthi amadolobho ethu nala akhona ngapha emsukulweni nemadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sihlambekile amadolobho akumelanga kube lesikhathi ukuthi amanzi sesifilela amanzi sokuthi beseresho kureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu bakokonke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe ngamanzi kuze isigabathethu sithuthuke kulokwana iprojekti lamaprojekti analayo ahlambekile azothuthukisa isigaba semadebeleleni rigi aqakathekile kakhulu ngaleyo hlelo.
Lo ngumnumzana Believe Gawu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathupelaland North ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esecholocho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwabanye babo abathathu izizalwane zakwele South Africa. Ababuleweyo laba babikwa bedujulwe eBeria laseHillbrow. Kodwa abanye bathi ukubulawa kwabantu laba akwenzakali mahlayana ngoba kukhanya kulempi yabonogada hatshi uZulu Mathupha. Sixoxe lentatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa umxolisi Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi kuliqiniso na ukuthi bayabulawa amahlayana abeZimbabwe khona le kwele South Africa.
Kuliqiniso ukuthi kukhona ukubulalana okwenzakalayo phakathi kwabafana baseZimbabwe labase South Africa abangamaZulu. Into eyenzakalayo ukuthi emavikini amabili adluleyo kulabafana baseZimbabwe kumbe ngithi abacatshangelwa ukuba ngabaseZimbabwe abasuka baya kwenye indawo eHillbrow kukhanya babesiyabamba inkunzi bafika babulala umuntu obelinde lapho oyedwa ongumZulu. Kwakusukusithi ke abafowabo balondoda basebelandelela umkhondo wabafana laba baseZimbabwe kukhanya babulele abanye babo. Kukanti kuviki elilodwa eledluleyo abafana okucatshangela ukuthi ngabaseZimbabwe labo bahamba baya eHillbrow bafika badubula phakathi kwamaZulu abelinde lapho babulala oyedwa kwalimazeka oyedwa. Kungakho le yimpi esiphakathi kwalabo abalinda ezitolo kuthiwa ngama undercover abaseZimbabwe labase South Africa abangamaZulu.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza behlaselwa ngabe South Africa lunjani lezi nsuku?
Kulezi nsuku udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza behlaselwa ngabalapha eSouth Africa kungani kumile kakhulu ngoba wonke umuntu ubhekane lomkhuhlane weCovid. Kukhanya ngani akekho olesikhathi sokutshona ekhangela ukuthi ubani wakuphi ungaphi. Lanxa nje eKZN abekhonto wesizwe begqugquzela ukuthi uhulumende akeze imizamo ethile ngabantu bokuza ngoba bathi bona sebelahlekelwa imisebenzi kukanti lama ukuganga kuyanda kodwa ukuhlaselwa kwabantu khona hayi bekungakathi kube khona ngalesi sikhathi.
Umxolisi Ncube intatheli izindaba eZimbabwe ehlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Kulandela ulandula imbiko eqhulwe enkundleni yobulembo be-internet eye zimlife.com eyokuthi wayejola labafazi babanikazi. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi uzawuya emthethwandaba ngoba wahlambazwa liphephandaba leli. Kodwa umhleli walinkundla umnumzana Mduduzi Mathuthu utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bemlindile uMohati engaya emthethwandaba. UMohati ulandule ukuthi nguye owayekhuluma labesifazane abane kwingxoxo egciniweyo eyethulwa yizimlife.com esithi kwasetshenziswa ubuciko bemitshina elezinsuku ukulingisela ilizwi lakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 emaphandleni esigaba seMathebeleland South luhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lithi kulotshekesha oyedwa obhubhileyo emgodini weVambeza Sea Mine eGogwe ngemva kokuba umgodi lo kade besemba khona igolide uhobokele. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 egama lenkosi. Ngikubulisa lonke bantu bakuStudio 7 ngithi hayi umsebenzi wenu le uphethe uyawenza kahle. Mina bengicela ukuthi ke ngibonise into ekhona nje eyinhlupho lapha ekhaya. IZimbabwe ukulunga kwayo kuzoba nzima kakhulu. As long nje kunabantu abafana nalabo Chuma abakuzana, amaNdebele bagcwele lapha kuzana, angazi ukuthi bayabafunani khona ngale. Yiba abancindezelayo futhi abahamba phambili nangodlamelo lolo lukhona ngokuthi kungalungi lutho eZimbabwe. Yiba abakwenzayo khona khona banamaNdebele abuzana, angazi ukuthi impela into esizayithini naleyo. Umuntu uma ezochiya usiko lwakhe ayibhubhisa umhlobo wakhe, abhubhise amaNdebele ngoba sesesishoneni kulandwa yona imali nje, i-corruption ekhona phana. Ibuhlungu lento kakhulu kabeyenzakalayo. Ungakhala mpela inyembezi ma ubheke uze umuntu ekhuluma umuzi ukuthi lo muntu ngumNdebele, but into ayikhulumayo soyizilusizi kakhulu ngabantu bakubo. Into lebuhlungu kakhulu. Bese ngithike kulaba abasuka besiya ekhaya besazi bengahambe ngena ngaphandle bengangeni straight board. Ibuhlungu kakhulu lento lusisi. Umuntu uzodubalekela indlala eGoli koBotswana uye ekhaya, ngcono ngiyofela ekhaya. Ukuhamba nomkhuhlane futhi usiye ekhaya emaphandleni ongasoze ufike uhlolwe khona. Kanti uma ungahlala khona lapho akula ndlala ekhona, abantu bazothi kunendlala engazi bangazi ukuthi umuntu abaleke. Abantu bayaphila khona la. Lapho khona khona uma sekunomkhuhlane onje hlala khona lapho uhlale khona. Phele lo mkhuhlane uhambe uye ekhaya uma uzimisele uye ekhaya. Ibuhlungu kakhulu lento eyenziwa ngabantu manje. Emakhaya kunazibhedlela sebethatha nje umkhuhlane lo besiyawunika abazali khona lekhaya, lezingane zisekhaya zihleliwe le. Abantu abangalangqondo, abantu abadala abafohlayo, kanti ungakwarantayina khona lapha eBed Bridge uhlale ke right, ube kwazi ukuthi no uchekiwe usuright udlule ekhaya. Dan ukuthi ungene phandle ubaleke, or ubaleke khona lapho usukukwarantayina ubaleke uyefika emakhaya, kanti unakho lokuya. Sibulala isizwe sonke lento ibuhlungu kakhulu eyenziwa abantu ababuya phandle. Ngiyabonga imuru.
Salibonani basakazi bami beStudio 7, njani lapha elikhona? Hayi siyaphila, ngikhulu kopa lo okhulumayo ngilapha kwele South Africa. Basakazi bami, mina into engayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo, ngoba oqala la injection la ama vaccine lawo atestwanga lapha suka khona lapha eAfrica aze kuma trial, lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba eSouth Africa i-vaccine ekhona ile yakuJohnson and Johnson yiyo futhi ethethwe ngubani? NguRamaphosa. So uRamaphosa ejove ngale yakuJohnson and Johnson akusho ukuthi yiyo futhi esebenza eZimbabwe. So le maybe yaseSouth Africa bengabe sebe-research baqeda ngayo, yingakho abantu sebeyithatha. But nakhona lapha eSouth Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye. Amanesi abanye laba inhlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe.
nanoma bebaqeqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona bakade kumele kwenziwa abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafosa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafosa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha eSouth Africa ivela kuphi angazi ukuthi Johnson and Johnson ubise Britain ubise America kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine afani and lapha aze kuba trial especially yona le eSouth Africa that is why bethi umuntu akuyajova ama volunteer umuntu ovolunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqelela ukuthi umuntu akavolunteer ukuthi ayithathe umuntu akube isinqumo sakhe ngoba uma inga reactor kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni yena ephoqelelo ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngikhulu kopa lo
hello studio 7 mina igama lami ngumashanga manje ngibengifuna ukuthi ngitambama lingise kusitiki ngikhulume lapha emweni ngizizwe lapha kuradio ikinga lengikhuluma ngayo ngikhuluma ukuthi le Zimbabwe sometimes uzothola ukuthi makuthi bayathenga ama-takers bathenge nema-dong pier okushaya abantu bathenge nemota leza zama-water tank leza zokuthi abantu uma bademonstrator babagijimise ngazo manje nyamudla nje kuvele ukugula kwe-corona abakhulumi ukuthi bashite imali ayikho mara uma bafuna ukuthenga izinye izinto bathi imali ikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imlayezo emfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezele Melika, udaba lokuthi izikolo zivulwe kumbe hatshi ngesikhathi lesi kule gciwane le-coronavirus luthwalise nzima inkokheli yelizwe leMelika. Amanye amatitshala athi kawafuni ukubuyela emsebenzini nxa bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19, kodwa umongameli Joe Biden uthi kumele babuyele lanxa bengakahlatshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni leReston eVirginia lapho ahlala khona.
Well, umumo we-coronavirus ngapha engikhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulotshintsha. Kodwa uma sikhangelisisa izindaba sibona ukuthi hayi khanya ungathi liyehla kancane, ama-infections ayehla kancane, ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi. Kodwa okudabukisa kakhulu ukuthi i-America isibambe, isisondele ukubamba noma ngathi kukwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people, that's 500,000 people abantu asebesichile ngegciwane. And ma ukukhangelisisa uyabona ukuthi cha kuningi indlela igciwane leli elingazange libanjwe khona kahle ngo-Trump, ngoba u-Trump wayengapromoti i-social distancing, wayengapromoti ukugqoka ama-maski, ukusanitize izandla. Umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi gciwane leli likhona. Kodwa siyabona since uBiden etake over akakabi lesikhathi eside, kodwa sesiqala ukubona umehluko ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala. Uyencourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka amamaski loku-social distance. So I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka useyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la?
Angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagande ngokubona kwami ungathi igciwane leli into esizoba yipart of impilo yethu njengabo flu kushuthi kuyabe sokusiya ngokuthi hhayi abantu sokumele bathatha i-short njengoba lapha siyabona kulama-flu shorts. I think i-COVID short kuzoba into esizovele izoba lathi for isikhathi eside ngoba iya isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintsha-tshintsha ibe lama-variant ahlukeneyo. So ukuthi avoide even i-vaccine. So angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year. I think even lawo ama-scientists abo-Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo-2022 khonale after abantu abaningi sebevaccinatiwe lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane then liyaluza i-significance. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kusiyafika ekupheleni komnyaka, kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile, kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli, hhayi cha, mina ngiboni ngibona ungathi into esizophila layo isikhathi eside esizayo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Ngele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ele China selinikezele eZimbabwe amanye njalo amajekiseni okuvikela i-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. ugatsha lwezempila kahle lithi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4041 asebehlatshwe ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igciwane le-coronavirus elizweni ijikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni lakobulawayo izolo ntambama ukuzophawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.